Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 7 kuNtulikazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Mina ngikhuluma nje ngithi uNtulikazi National Hero ungaze kube kwenziwa kumba kwenziwa ngoba kwesikhathi kuya ngokuthi uzwana njani labantu abepolitikiro kwesikhathi kuya ngokuthi bona kona ngale bakhulume bathini but hayi uNtulikazi yena ngokwakhe kuNational Hero.
Kwezinye indawo ezinjengakobulawayo inkampani yamabhasi kahulumende eyezukho ibikwa isibanjwe ngamandla okwehlisa imbadalo yokugada amabhasi lemichova esebenza phansi kwayo.
Abathe begada amabhasi onakazukho bakhanya intengo yakhona isiyehlile yaphansi. Amabhasi abegadwa nge-40 bond kumbe nge-$40 kuthi laba abagada amakhombi kade begada nge-60 bond. Asikwazi kumbe lokho kusemthethweni kumbe abantu bazenzela.
Abalwa impi yenkululeko bekuviyo lezipha bathi bafisa ukuba aphiwe isicoco seqhawe lesizwe uMoyi uAbraham Kiwane. Iqembu labesilisa elimela eleZimbabwe emdlalweni wenguqu eleZimbabwe Warriors libe ngutshekelo bhanxa 0-0 lele Mozambique emdlalweni walo wakuqala womncintiswano wenkezo yeCOSAFA. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba ngokutshona kwelanga layizolo abantu abaphose bafike enkulungwane ezimbili 1949 batholakale bele COVID-19. Leli gciwane labulala abangamachumi amabili lathoba minwembili 28 sebesedlula kancane inkulungwane ezingamakhulu athoba minwembili 807,633 asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine. EZimbabwe jikelele njalo sebezinkulungwane phose ezingamakhulu ayisithupha 574,934 asebehlatshwe ijekiseni yesibili kubika abogatsha lwezempilakahle. Ukunjalo nje osakhulayo ophila ngokuzisebenza uhlala eKwekwe umnumzana Atmo Sibanda ukhuthaza izakhamizi zalelo dolobho ukuba zilandele iziqondiso zikahulumende zokwenqabela iCOVID-19. Leli dolobho ngelinye lambalwa agoqela iBulawayo, Kariba lamanye ahlaselwe ngolaka lobhubhane lolu. Umnumzana Sibanda uqhubeke wathi lokhu kuqakathekile ikakhulu kwabaphila ngokuthengisa ukuze ilizwe linqobe empini yokulwisana laleli gciwane njalo abantu bebuyele emsebenzini. Lokhu kuphume ingxoxo ayenze lo Mike Hove weStudio 7.
Right, uZulu eKwekwe in terms yemthetho yama-lockdowns kuba khona ukuthi imithetho eminye iyahlonitshwa kodwa esikhathini eziningi iningi labantu abatholakalayo they found on the wrong side of the law. Indaba yamamaski, yes, amamaski agqokwa but kuba khona abanye omthola vele sihambela ngela mask. Ngenze siba la nale challenge nje khona ukuthi ngokuma ukwenza izinto ama mask uwabona ukuthi yo aseyi danger empilweni zabantu. Some masks are dirty, they are old, they are not being changed. Umuntu athula seqqokile simnyama singcolile konkhana nje kufala lomuntu nje ongaqqoka ngemask nathi futhi it's a danger on itself kodwa kulethwa ibunzima esiphakathi kwabo the economic situations the different times ukuthi umuntu akwansi kube ethola a ginger that mask kuyabukuhlupha
admo udaba lokuminyana kwabantu ke njengoba sesiphansi kohlelo lwe level 4 COVID-19 lockdown uhulumende yena uthi akuvunyelwa ukuthi abantu baminyane abantu bayahlonipha lo mthetho na.
Ya, kwezinye isikhathi but we have seen ama-church thola begcwele, ama-church enziwe ebusuku, kwenza ukuthi those lockdown rules zingazange zalandelwa. Then abantu bagcwele kuma-open space, babuthene, benza abakwenzayo.
ngeviki edlule sizwe uhulumende sithi abezomvikela kanye lamapolice bazabe bebhodabhode endaweni esijeneyo bebona ukuthi uZulu uyahlonipha umthetho we-lockdown. Uke wakubona khonokho na?
Thabo umthetho esikhathini eziningi batholakala kakhulu emadolobheni phakathi ku-city center. Malokishini kumbe kuma-outskirts, you don't normally see them roaming around or moving. So abantu they take advantage of that, ababezenzela into zabo but bebuthene benjalo. So khonokho ngokunye esikubonayo ukuthi ama-lockdown rules lawo kwesinye isikhathi agcina engalandelwa. Then sile lama cases amabhasi e-transport, uzupho yena ngokwakhe ngiyomthola vele ethula abantu abaningi. Izupho because it carries around 70 people nxa lili bhasi leliyana, kwase kungumbuthano omkhulu odlula even ama-restrictions afakiwe nalawo awe-COVID. Then sile ndaba lezi zokugeza izandla, lama-sanitizers. Yes, kuma-big shops, ama-big shops o-OK, o-TM, siyabona hayi kuyalandiswa, but kulonye ngama-small shop okunyoka imishini lokho akusasebenzi. Kwesinye isikhathi even ama-sanitizer akusahambi kakuhle. Ngezinye izinto lase sitholakala ukuthi kuma lockdown lo laws sigcina singalandelelwa.
Hayi, Atmo, isikhathi sesesidliwe ngumangoyi Gqiba lingxoxo. Ngokutshela abalaleli ukuthi uhlelo lwe-level 4 COVID-19 lockdown luyaphazamisa na umsebenzi wenu njengabantu abakumsebenzi wezandla?
Right, thina njengabantu abayenza umsebenzi wethu wezandla si lobunzima obuthize esihlangana labo ukwenza ukuthi ukusebenza kwethu ukungabilo khona okuthuthukayo. Oqala indaba yona le movement yabantu kusho ukuthi le business lalo liyehla. So kusho ukuthi into zakho noma nxa ulento lezana ezibolayo ama perishables kuyafika ekuboleni ngoba kakusathengwa. Then esikhathini esiningi even noma ekuhodeni cina abantu behoda into ezinlutshwane because kazimuvi, which means even the profit in that instance iyabe injani, iyabe inlutshwane. Then isihlangana lo hlupho nalelo ukuthi angaba ngama-rental sendawo lapho esisebenzela khona, abe ngama-utility bills ozesa amanzi, khona kakuyi kuma-lockdown. Inyanga iphela, the bills they come the same.
Lo umnumzana Atmo Sibanda osakhulayo okumsebenzi wezandla njalo oyisakhamuzi seKhwekhwe ubexoxa lo Mike Hove we Studio 7. Abanye abahlali bakobulawayo babikwa besithi amabhasi lamakhombi ezukho ehlise imbadalo namhla ngoba iningi belilokhe ligijimela ukuyagada imota ezisebenza ngokungekho emthethweni ebezingakhophelanga imbadalo yazo njengalinkampani. Ibhasi zezukho sezibhadalisa amadola angamashumi ayisithupha $60 kuthi imijova yalinkampani ihlawulise yangamashumi ayisithiyagalombili $80. Kodwa imota ezizimeleyo zilokhu zibiza amadola alitshumi lanhlanu $50. Asenelisanga ukukhuluma lenkampani yezobukho ngalolu daba ukuze sizwe kumbe ukwehliswa kwembadalo le kusemthethweni. Ubuhlaziya okuningi ngohlupho lwemota zokuhambisa sixoxe lo mnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-ZCTU emhlubulweni wangentshonalanga yelizwe.
Ananzela ukuthi izakhamizi eziningi kumbe abagadi abaningi kulezi nsuku abanye babona sebehamba ngenyawo. Isizathu sokuthi kuloyo kumenyezelwe ukuthi imbadalo yamabhasi lamakhombi la kaZupco isiqansile. Abantu abaningi kwele mzini wakobulawa lapha benelisi lezo zimali ngenxa yokuthi ekusebenzeni kwabo abasebenzayo labazisebenzayo abathola imali yangaphi. Sinanzela ubana ama-lockdown la akhona i-COVID layo ukhayo ngathi iyachaka kakhulu kumabhizinisi abantu abaningi, amabhizinisi asedonsa kanzima. Ngokunjalo-ke lezi sebenzi lazo imali eziyi-$12,000 eziqhatshiweyo iyimali ephansi kakhulu engahambelani le ndlela yokuthi umuntu ophansi ohola imali ephansi aphile singathi nayi-PTL. Kodwa esekunanzeleyo ukuthi abantu bese begijimela zenezi ezingavunyelwayo ezingekho emthethweni zenezi ama-private, abantu bathi ngumshikashika abanye nxa bekhuluma ngesizathu sokuthi zona bezingakhwezanga bezisele zikhona phana ku-50 bond. Kodwa-ke asiyonto enhle ngoba besinanzelela ukuthi ukugada lezo mota la abantu labangenxa bafuna imali bayaminyanisa abantu. Thola abantu beminyene sibili behlezi kanzima kuleyo mota bemayelana ukungena. Khonoko kutshoni kambe nxa siphile esikhathini esinje lapho esihlase khona ngomkhuhlane we-COVID-19 siyananzela ukubana njalo sinanzela ukuthi ungakhangela le nombolo esingama-statistics akhanya inani lakhona liyacansa lisiya phezulu. Ngokunjalo-ke kule ngozi yokuthi engxenye ngokunye futhi sokubangela ukuthi lo mkhuhlane uqhubeka kumemetheka. So akusiyo into enhle
Ubona lokhu kungabamba uhulumende ngamandla ukuthi ehlise imbadalo yezobukho ngesikhathi sisizwa ukuthi sokulabanye abayihlisayo limbadalo ukwenzela ukuthi abantu begade. Ubona uhlupho lolu luphetha ngani?
Well, uhulumende ngaye nguhulumende wabantu, abantu sebekhulumile khona kwani ukuthi yananzela ukuthi abantu kade bengazigadi imota zakhe sebehamba ngenyawo. Lazo uzibona kwesikhathi zihamba lapha emgwaqweni zingagcwalanga zingelabantu. Thina njengezakhamizi sithi kuhulumende abantu abenelisi ngenxa yokuthi impilo ezimbabwe kade esinzima. Singakhohlwa futhi beyuthi kule curfew la iqalisa khona ngo-6:30. Kuthi ekuseni iqalise futhi iphela ngo-6 ekuseni. So abantu ukuze baqume ezinyawo kuba nzima. So uhulumende kazwela abantu nanzela lo mesi phila kathi wawo. Ngikhuluma kanje kathesi sila abantu abagadileyo namhlanje. Abathe begada amabhasi ona kazuko bakhanya intengo yakhona isiyehlile yaphansi. Amabhasi abegadwa nge-40 bond kumbe nge-$40 kuthi laba abagada amakhombi kade begada nge-60 bond. Asikwazi mbe lokho kusemthethweni kuma abantu bazenzela, kodwa-ke kumbe kusemthethweni mba kusemthethweni kuyatshengisa ukuthi laba abakhampani yezupho ngxa sokusenziwa njalo babona ukuthi hayi uma uhambi ngoba eqinisweni bazagcina be-out of business. Kodwa okuqakathekileyo singaku-emphasize ukuthi uhulumende sesikhulumeleka kaningi sihloko siphinde efana nawo ukuthi uhulumende abe yedwa emgwaqweni kunye nokuthwala abantu vele asiyo into enhle esingathina yimonopoli. Umuntu kufanele abe lelungelo lakhe lokuzikhethela ukuthi nafuna ukugada imota leya kumbe angifuni ukugada leyi. Lokuthi abantu babanjwe ngentamo ukuthi bangabagada uzubhuke okukhoza lolu hlupho kube le competition ukwenzele kuphetheni kwezinto zonke abantu bagada imota abayifunayo njalo kuzenza lokukhontrole le ntoyo ngoba kungela muntu lemonopoli.
Lo umnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZCTU emhlubulweni wangentshonalanga yelizwe esixoxelaye ekobulawayo. Abalwa kumpi yenkululeko bekuviyo lezipha bathi bafisa ukuba aphiwe isicoco seqhawe lesizwe uMoyi umnumzana Abraham Kiwane owaba ngomunye wamalucacha akuqala awezapho awangenisa izikhali zempi eSouthern Rhodesia ezokulwisana labamhlophe ababekhokhelwa ngumnumzana Ian Douglas Smith. UGibbs Dube Studio 7 usethulela lolu daba.
UNkiwane wakhethwa nguMoyi uKenneth Kaunda owayengumongameli wakule Zambia loJoshua Mqabukankomo owayekhokhela izaphu ukuba athwale izikhali kwele Tanzania azihambise eSouthern Rhodesia ezazizasetshenziswa libutho leZebra. Wayebambisana loSikhwili Moyo, uThomas Mngwenya, uDumiso Dabengwa labanye. Omunye wabathi uNkiwane kumele aphiwe isicoco lesi ngumnumzana Jingadube owalwa impi yenkululeko ekuZebra labanye bakhe ababekuZebra High Command. Umnumzana Isaac Mabuka okhokhela izaphu okwamanje uyakusekela lokhu esithi abuphuthunywa ubuqhawe bukaNkiwane.
Hero kabuyenziwa. Ungezwa kuthiwa wena susenziwa angenye indaba. Uhero uyazenzela. Mina ngikhuluma nje ngithi uNkiwane yi-national hero. Kungaze kube kuyenziwa kumbe akwenziwa ngoba kwesikhathi kuya ngokuthi uzwana njani labantu abe-Politburo. Kwesinkathi kuya ngokuthi bona khona ngale bakhulume bathini. But hayi uNkiwane yena ngokwakhe ku-national hero.
Lokhu kusekelwa njalo nguMaika indodana kaNkiwane othi balahlekelwe kakhulu.
Omdala umuntu wayelothando olumangalisayo njalo wayele sifiso sokwakha isizwe yikho kwenza ukuthi asukumele phezulu ngesikhathi senkululeko. Lala ngoqolo Mthunzi, lala ngoqolo Madikane, lala ngoqolo Tholelengu.
Unkosikazi Sithembiso Ndlovu umzukulu kaNkiwane uthi udabuke kakhulu umndeni kaNkiwane.
Ngiyathemba sifundile sonke abazukulu labatwana. Wonke umuntu ufundile ngokubela ibhuku elihambayo. Kunenge abe lakho ulwazi lakho vele lunenge ukuthi kwesikhathi ngicine ngicela ukuthi hayi aserekhodeni ngoba amakhadi ethu angadubuka ukuze ngalolo lazi ade nalo okukhulu.
Unkosazana Susan Nkiwane laye uyakhala ngokubhubha kukayise.
Umuntu nje bengizitshela yena ukuthi hayi umngane wokuhamba sitravela sibona ilizwe ubekuthanda ukuhamba ebuka izinto imtaba ebuka izwe then akufundise ngembali yakhe ngoba besithi masixoxa nje uzwethi awubhacala kwethu you know and asixoxele ngembali yethu umdabu wethu elonda azaze ufike emzinyathini.
Kusalungiselelwa ungcwatshwa kukaNkiwane obelesifo semvukuzane. Ikokheli yabandla lezano PF kayingaphumele egcekeni ngokupha uNkiwane isicoco sekhawu lesizwe. Ngimele iStudio 7 kuseMaryland, ngingukhiphi Dube.
Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Ngesikhangele kwezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Umongameli Jovenel Moise wakwele Haiti ubikwa efile umkakhe unkosikazi Martin Moise esesibhedlela ngemva kokuhlaselwa komuzi wabo. Usokuhle kwabangela ukungahlaliseki kwezombusazwe kulelo lizwe. Isavunguzane esizala isiZulu eseHurricane Elsa sibikwa sihlasele ngolaka isigaba seFlorida eMelika namhlanje ekhundleni lolwandle eTampa Bay sikhithiza izulu eliningi. Amapolisa asedolobheni lePhiladelphia esigabeni sePennsylvania khonapha eMelika abika ukubana kulondoda ofele engozini yokudilikelwa ngumtshina wokwakha ekade usebenzisa izolo ngolesibili ntambama.
Ingcwethi kwezomthetho zithi kufanele kusiyatshaya ihola letshumi lambili phakathi kobusuku lamhlanje. Wayengumongameli umnumzana Jacob Zuma esebotshiwe wasiwa ejele ukuyabika isigwebo sokweyisa umthethwandaba waphezulu we-Constitutional Court. Intatheli zindaba yethu Thuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Udaba lokubotshwa kukamnumzana Jacob Zuma selulethe uxokozela elizweni jikelele lasebandleni elibusayo kwele South Africa. Kulokuphikisana okukhulu ngokuthi umnumzana Zuma ufanele abotshwe kumbe hatshe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Cosmas Ncube uthi lolu daba selutshiye uhulumende engazi ukuthi enzeni.
Nabe-ke ukumbopha kuzakhanya angani umthetho bawulandeli ende amazi wonke asekhangela ukuthi kwenziwani kule ngabantu ngebhadi ibonile abane isikhathi esiningi umnumzana mayesenkingeni mayezaya e-court i-xenophobia iyavuka njalo nje i-xenophobia ivuka nxa ukuthi yena usenkingeni.
Ziningi zehlakalo esezenze kube nengxabangxoza kulolu daba. Umthethwandaba wagweba umnumzana Zuma inyanga ezilitshumi lanhlanu esejele ngecala lokudelela isinqumo somthethwandaba wesisekelo sombuso esasithe ayephendula imibuzo yekomishini ecwayisisa ngenkohlakalo. Umthethwandaba wapha uZuma amalanga amahlanu okuthi ayezinikela emapholiseni lawo malanga aphelile ngensonto engakwenzanga lokho. Umthethwandaba wabuye futhi wathi nxa engazinikelanga umphathindaba wogatsha lwendaba zamapholisa umnumzana Bhekicele losikomitsho wamapholisa umnumzana Khehla Sithole kuzafuze bambophe bamuse ejele phakathi kwamalanga amathathu. Namhlanje ke lilanga lesithathu kanti eliphela phakathi kobusuku. Okuphica amapholisa ukuthi umnumzana Zuma wabhalela umthethwandaba isekelo sombuso i-Constitutional Court ecela ukuthi ufuna kuzokwethula isicelo sokuthi kuguqulwe lesi sigwebo. I-Constitutional Court isemukele lesi sicelo yathi uZuma eze emthethwandaba mhlaka 12 uNtulikazi. Umnumzana Zuma wabuye futhi wafaka isicelo emthethwandaba we-High Court ecela ukuthi uvimbe amapholisa ukuze bengambophi aze ayevela phambi komthethwandaba we-Constitutional Court mhlaka 12. Udaba loluke lungenile emthethwandaba we-High Court izolo kodwa lo mthethwandaba wathi uza kwethula isinqumo sawo olesihlanu. Lindo ke yenze amapholisa asale ngakwazi ukuthi ambophe kumbe hatshi uZuma ngoba usamele isinqumo se-High Court ngolwesihlanu lokufaka isicelo sokuguqulwa kwesigwebo e-Constitutional Court ngomvulo ozayo. Amapholisa asebhalele umthethwandaba we-Constitutional Court ebuza ukuthi enzeni nxa kunje kodwa lo mthethwandaba awukaphenduli. Kodwa ingcitshi kwezemithetho umnumzana Mathotsi Ratsi Mbilane uthi nxa isinqumo sokuthi umnumzana Zuma abotshwe singabekwanga eceleni umthethwandaba kuzafanele abotshwe kungakhathalekile ukuthi useqalile amanyathelo okuphikisana lokubotshwa kwakhe.
Akula ngeyinye indlela ngaphandle lokuthi bambophe uZuma.
Lokhu kugcizelelwa ngezinye ingcitshe ezithi alikho elinye inyathelo elisemthethweni ngaphandle kokuthi amapholisa abophe umnumzana Zuma amuse ejele kungakatshayi ihola lesishiyagalombili ebusuku lamhlanje. Isizalo seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube uthi wesabela ukuthi kungaqhamuka udlakela.
Indaba kaZuma inzima kakhulu, kumbopha besangambopha mabelandela umthetho, kodwa nakhona into esengibona ukuthi ngayenzeka kakhulu ukuthi nje kuvuka umsindo ngoba amaZulu afuna ukuthi uZuma aboshwe, nama-supporters akhe amaningi afuna ukuthi uZuma aboshwe. So engaboshwa yena kodwa udlakela kuzaba too much, kuzaba nomsindo nje nokuxabana nje komphakathi.
Umnumzana Nkosini Chuma yena uthi ukubotshwa kwamnumzana Zuma kuzadabukisa izalwane zeZimbabwe eziningi.
Abantu abaningi bakithi bayamthanda kakhulu uMsholozi. Sinanzelele kakhulu ukuthi uThema ingena lapha esikhundleni, weza izinto zabalula ebantwini bokufika lapha eSouth Africa, bakwazi ukuthi bathola amaphepha lula ngenxa yokuthi ngumuntu owalwa impi wahlala kwamanye amazwe waboshwa. Ulazwisisa kakhulu impilo yezinye izizalwane zamanye amazwe.
Usenjalo umnumzana Bhekicele uthi kungaze kuyetshaya ehola lesibili ebusuku bengatholanga impendulo evela ku-Constitutional Court ngokuthi benze njani bazaqhubeka bembophe umnumzana Jacob Zuma. Le yinto eza kuba nzima kakhulu ngoba abasekeli bakhe ababuthene emzini kaZuma labo batsha phansi ngentonga besithi akayindawo. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingutuso Kumalo.
Uzulu weZimbabwe esekhuthazwe ukuthi aphatheke kumzabalazo wokulwisana lenkohlakalo kulandela imbiko ethulwe yinhlanganiso yaseMelika eThe Sentry, yona ethi kule msebenzi yokungethembeki engabe isenzeka ekusebenzeni kukasomabhizimusi olodumo umnumzana Kutakwashe Tagwiray lohulumente. Untungameli Nkomo, Studio 7, usethulela lolu daba.
Linkuthazo iphume izolo emhlanganweni wokuhlaziya udaba lwenkohlakalo eZimbabwe, wona ongenwe ngabantu abedlula inkulungwane ebulenjini be-intanethi njalo oqhutshelwe enkundleni yeTwitter ulawulwa intatheli zindaba uHopewell Chingono. Isisusa salumhlangano luphenyo olwenziwe inhlanganiso yaseMelika eThe Sentry, yona ethi usomabhizimusi olodumo umnumzana Kutakwashe Tagwiray uphethe uhulumende esidukwini njalo ulawula ingatsha zomnotho eziningi, kanti ngaba njalo ephatheke kumisebenzi yenkohlakalo. Impumela yaloluphenyo ikhomba ukuba uTagwiray ulabantu adlelana labo ebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe, okwenza athole imali yakwamanye amazwe kuleli bhanga santando. Kodwa usibalukhulu waleli bhanga umnumzana John Mangutshka usekulandule lokhu kumsakazo weStudio 7. Abakhulume emhlanganweni wayizolo bagoqela isiphathamandla seThe Sentry umnumzana Peter Robinson, yena othe amabutho akuleli akhanya esegxile kundaba zomnotho ikakhulu kugatsha lwezokwemba esebenzelana nalo Tagwiray. Ukhuthaze uZulu ukuthi aphatheke ekulwisaneni lenkohlakalo. Amazwi yakhe agcizelelwe ngesinye njalo isikhulumi unkosikazi Tsitsi Dangaremka, yena olwela amalungelo oluntu njalo engumlobi odumileyo. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi iparlamente kumele iphenye udaba lukaTagwiray lolu kuchaywe iqiniso.
Iparlamente ke ile oversight ekusebenzeni kukahulumende nxa kuyikuthi kule mbiko ethi kulo samabhizimisi okhanya ngani khona unikwa ama-favors kumbe uyatshontshela uhulumende imali kumbe utshontshela abantu imali. iParliament uyumsebenzi wawo ukuthi ke ibisi institute ke investigations.
Umoyo uthi kungenziwa njalo ikomishini engaluphatha loluphenyo.
Sibonile ke South Africa kule zondo commission ekhangelayo ukuthi ubudlelwano kade bukhona phakathi kweGupta family le South Africa abuzange bujontshele yini amakampani kahulumende.
Kodwa usomabhizimusi umnumzana Pednego Pepe uthi kunzima ukuthi lolu daba luhlaziywe ngobudlelwano obukhona phakathi kukatagwireyi lohulumente.
Kakulula ukuthi kulungiswe kumbe kuvezwe ngoba phela umuntu lo ke uvaliwe ugutshuzelwe ke ngabakhulu bakahulumende. So amaZimbabweans kawamanyane abekwazi ukuthi kulungiswe lolu daba asihlanganisene amakhanda siphumuze la amajaha lezintombi abasibusa kusukusela ngo-1980.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko laye ulombono ohlukileyo.
Singazi sitheleta ikomishini. Ikomishini izafika ihlale kodwa kubaza sitshela ukubana konke konke lokwenziwa ngenxa yokuthi bazama kwenza ama-sanction busting. Ngento zonke ezenziwa ngutagure izinto ezazenziwa i-reserve bank ngesikhathi sikagono.
UTagwireyi ubengatopi ucingo lwakhe kanti lo mbiko esimthumele wona ubengakawuphenduli. Isikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mutswangwa laye ubengatopi ucingo lwakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Iqembu labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elaziwa njalo ngegama lokuthi Zimbabwe Warriors libe ngutshekelo bhanqa 0-0 lele Mozambique emdlalweni walo wakuqala umncintiswano wenkezo yeCOSAFA. Intaso yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngogcweleyo.
Ekhuluma ekupheleni komdlalo umqeqeshi weqembu leZimbabwe uDrav Golugarusi Chute impumela yanamhlanje uyayemukela ngoba ebele nsuku ezimbalwa ezokulungiselela imidlalo yeCOSAFA.
Kumele ngitsho ukuba sibe nensuku ezinhlanu kuphela ezokulungiselela ukuza lapha. Sigcine ukudlala imidlalo yeligi ngomnyaka 2019 okujwa ukuba bekungela mncintiswano wenguqu ngaphandle kwemidlalo yenkezo. Kungesenani siqale kuhle ngoba sibe lawo amathuba labo bawathola awabo. Ngombono wami impumela enhle kumaqembu mabili ngoba sonke sisesimeni esihle sokuthola imiklomelo emidlalweni elandelayo.
Umqeqeshi weqembu leMozambique uRecio Goncalves uveze ukudana ngokunganqobi kweqembu lakhe ngemva kokuba lidlale kuhle.
Asithokozanga ngoba yithi abesizibambe esidukwini umdlalo wonke leqembu lami labafana abasakhulayo. Isimo senkundla laso besingasivumeli ukuba sidlale ibhola lethu esilijwayeleyo. Ikanti lo Nompembe laye hayi ngizamchiya enjalo ngoba kangaze ngathanda ukukhuluma ngabo Nompembe. Okuqathekileyo kodwa yikuba kukhona esikufundileyo labafana bami.
Iqembu leZimbabwe lele Mozambique asefakwe kusibaya sikaGroup B ndawonye lele Namibia kanye lele Senegal. Ngesikhathi kuqoqwa imidlalo yalonyaka bekulezibaya ezintathu njalo wonke lawa maqembu abekusibaya sikaGroup C. Kuthe ngokungenelisa ukuzodlala kwamaqembu abalisele eKhomoros kanye lele Madagascar kwasekubulawa isibaya esisodwa lawo abekuGroup B asefaka kwezinye izibaya. Iqembu leMalawi lingene kusibaya esileZimbabwe, Mozambique, Namibia kanye leSenegal, kwathi leZambia lona lingene kusibaya esileSwatini, Lesotho, South Africa kanye leBotswana. Kusibaya sikaGroup A iqembu leSwatini lelihlezi phezu kwengalane elilemiklomelo emithathu ngemva kokunqobela Lesotho nge-3-1 ngolwesibili. Kuthi South Africa lihlezi endaweni yesibili ngemva kokunqobela eBotswana nge-1 kanye. Amaqembu azaphutha imidlalo yezibaya esendaweni ezimbili eziphezulu ngasibaya sinye. Iwo azadlulela kusigaba se-semifinal. Emdlalweni walo olandelayo iqembu leZimbabwe lizadibana lele Malawi kuthi leSenegal lizadlala lele Mozambique. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nguJoseph Njanjini.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kwezinye indawo ezinjengakobulawayo inkampani yamabhasi kahulumende yeZupco ibikwa isisehlisa imbadalo yokugada amabhasi lemchova esebenza phansi kwalinkampani. Abalwa kumpi yenkululeko bekuviyole Zipra bathi bafisa ukuba umuyi umnumzana Abraham Kiwane aphiwe isicoco seqhawe lesizwe. Iqembu labesilisa elimela eZimbabwe emdlalweni wenguqu eZimbabwe Warriors libe ngujikelo bhanqa 0-0 lele Mozambique emdlalweni walo wakuqala umncintiswano wenkezo yeCOSAFA. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje.